Israel step according to indlela amanye ama impeachment trial ezakala ngakhona in the past sengathi eka Bill Clinton most ngoba yiyo engathi yenzeke noma kusokuleminyaka engu-20 engamashumi amabili yenzakala, kodwa bafuna ukusebenzisa ama-rules asetshenziswa kwi-impeachment ka-Bill Clinton. Kodwa khona ukungazwisisani especially ma sekuya endaweni zama abafakazi la, ngoba ungathi ama-Republican afuna nje ukuthi into yakhona yenziwe first past vele acquitte u-Trump, kodwa ama-Democrats athi hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilaba abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini nalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona zani abafakazi bayabizwa kumbe hathi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi. And already kulama-Republican ambalwa asebonakale engathi ila ama-Republican esithi bakuma-states la abangekho safe khona ama-moderate states okulabantu abaningi aba both sides thina bangama-independent sort of. So babona ukuthi if bangavota ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bekhankasa kuma-election lazayo khona ngo-2020 kuma-states abo. So I think bahambile bebebuyele ku-break le bebethethile bebebuyele kuma-constituents abo bayabuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenza. I think abaningi bakhona bazwakala besithi hayi abafakazi bafunakala. I think benzela ukuziprotekta bona kuma-area.